sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-24/4/2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, Gambe umhlangano wesiphangiphangi womanyano weSADC obukhangelelwe ukwenziwa lamuhla kodwa wadluliselwa phambili uzaphuma lesisombululo na kungxaki yokhetho.
Isadaki ayisoze yaphuma lesinqumo esithi kwenziwe olunye ukhetho ngoba isadaki ayila i-court report or i-decision isinqumo esiyenziwe i-court.
Kodwa ezinye ingcwethi zithi lanxa kungasoze kube lesinqumo sokuphinda njalo ukhetho emhlanganweni we-SADC kuza kuba isifundo esikhulu kuhulumende lebandla leZANU-PF.
Ungathi izinto emhlabeni azimanga njengendlela ezijwayele ukuma ngayo. Umhlaba laseAfrika kuya kutshintsha kusiya phambili. Sungathola ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi SADC ithi asisavumelani lamabandla athatha umbuso ngobugwelegwele lobumenemene.
Inhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezigoqela amalunga ebandla eliphikisayo LACCC zikhangelelwe ukutshengisela lamuhla ePretoria kwele South Africa zikhonona ngempumela yokhetho lweZimbabwe.
Umbiko wethu omkhulu ikuthi impumela wekhetho lwaseZimbabwe. Ukhetho lwenziweyo eZimbabwe aluhambanga kahle, alwenziwanga kahle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Gambe umhlangano wesiphangiphangi omanyano weSADC obukhangelelwe ukwenziwa lamuhla kodwa wadluliselwa phambili uzaphuma lesisombululo na kungxaki yokhetho. Isikhulumeli seSADC unkosikazi Barbara Lopi utshele iStudio 7 ukuthi umhlangano lo uzahlaziya indaba ezimbalwa ezigoqela ukuthunyelwa kwebutho eDRC lapho okulokungahlaliseki khona lempumela yokhetho lweZimbabwe. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali othi ngeke iSADC yanquma ukuba kwenziwe olunye ukhetho njalo.
ISADC ayisoze yaphuma lesinqumo esithi kwenziwe olunye ukhetho ngoba iSADC ayila i-court report or i-decision isinqumo esiyenziwe i-court e-competent ethe ama-elections lawa ahambanga kuhle. Akula nto enjalo. So iSADC izayenza nje ama-recommendation ukuthi nxa sisiya kukhetho oluzayo kufuze siyenze lokhu lalokhu ukuze ukhetho lwethu lungabi lamanye ezinye izinto ezingakhanyi kahle. I-example indaba yama-ballot boxes, ama-ballot papers ukuthi afika njani aphuza kwezinye indawo. So mina njenge-EFF njengo-leader we-EFF amboni vele ukuthi iSADC ingatshintshani kumbe ingaphuma lento etshiyeneyo laleyo eku-report ekhuluma ngama-recommendations. Phela indaba yethu ichiene le ndaba yeMalawi. EMalawi kwakule decision ethethwe i-court eyayithe hayi ama-elections ahambanga kuhle basebe order ukuthi kube le rerun. Kodwa eZimbabwe akula nto enjalo. Njalo i-leadership ye-CCC ithi ama-elections arikwa but abazake besiconsulte thina abanye ama-leaders e-opposition ukuze sixoxisane sibonisane ukuthi kati bona bathi kwarikwa ngapi ngoba thina i-evidence leyo abakasiniki njalo abakakhulumi lathi.
Manje pho njengoba umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ekhanya emi lele Zimbabwe, ubona ungani kukhona yini okungaphumelela?
Mina mboni vele ukuthi kule ndaba ukuthi uRamaphosa umi lezimbabwe kumbe kamanga lezimbabwe. Izimbabwe uza khangela ukuthi ilizwe elizimeleyo, ilizwe elilemthetho yalo, ilizwe elilamakhotsi alo. So ukuthi uRamaphosa uthini kumbe leSadaki ithini, amboni kungatshintsha anything kwelakithi, ngoba okwakhathesi akula muntu wahambe ecourt wayathola isinqumo esithi upresident okhona ayisuye president welizwe. Akula sinqumo esinjalo. As far as I'm concerned, mina njengo leader we-EFF, sezwa ukuthi upresident wawina and wa inaugurate and asikezwa ukuthi kulo muntu wahambe ecourt wa presenta evidence a different to what it is, ukuze kuthwe hayi ama-election makube le rerun, afika ayitholi i-evidence yona le. Thina njalo ezi-EFF siyafisa ukuthi engabe iSADC iyasibuza lathi ihlale phansi, lathi sibatshele lathi esikubonayo, ingakhulumi kuphela ikhulumela ikhuluma ngendaba ezizi abazizwa nge-CCC, ngoba i-CCC ilakho ukuthi ingakhulumi izinto eziliqiniso, because thina sinje abakasiniki evidence njengama fellow opposition leaders ukuthi hayi kwarigwa lapha lala. So mina engakutsho ukuthi amboni imeeting le ezayo izajintsha.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Esingakutsho baba ukuthi kahle kahle khona lokho nje ukuthi izibe khona i-extraordinary summit ibhekane lokhetho lolu olube lobugwelegwele lobumenemene olwaseZimbabwe lalandela iziphithiphithi lezi ezikhona, ukuthi ke umbuthano we-SADC uhlangane hlaziye uhlazulule yona le ndaba. Kubalulekile khona kodwa khona lokho, kuthi kubalulekile kunjalo kulandela isenzo sokuqala ukuthi observer mission ye-SADC kusitsho ukuthi la e-AU baphumele egcekeni ngokuthi ukhetho lolu alusuthisi olwaseZimbabwe, aluthembekanga njalo alungeke lwamukeleke eZimbabwe kumbe kuSADC njengokhetho oluqotho oluletha ubukhokheli obuqotho. Khonokho nje ukuthi iphithizele iSADC yenza imihlangano yeziphangephange ibhekane lalolu daba kuyinto ebalulekileyo. Sesingaba nalithemba ke ukuthi njengoba kube ngokokuqala ukuthi i-observer mission ye-SADC abahloli bayo banike inyamakhanda babhale phansi betha kulanto enje, kusho ukuthi sokungaqala ukuthi sibone njalo ngokokuqala umhlangano lo we-SADC uletha imiphumelo engamukeleka njalo engabongakali ebantwini baseZimbabwe. Ngoba ungathi izinto emhlabeni azimanga njengendlela ezijwayele ukuma ngayo, umhlaba lase-Africa kuya kutshintsha kusiya phambili. Sungathola ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi i-SADC ithi asavumelani lamabandla athatha umbuso ngobugwelegwele lobumenemene, okungaba yinto enhle kakhulu kuzwekazi lase-Africa.
Manje ngokubona kwakho, njengoba ele South Africa kungelinye lamazwe angani alomkanjo kunhlanganiso ye-SADC, ayenelise ukuthi avimbe isinqumo esingathathwa yi-SADC kakhulu phezu kweZimbabwe, ubona kungenzakala yini ukuthi ele South Africa lizayala lilokhu limi leleZimbabwe apwe phezu kodaba lwempumela yokhetho?
Lona ibandla elibusayo laseSouth Africa lalo liyawuzwa umsindo, liyakubona lokuhlokoma kwabantu okuhlanganisa wona ama-South Africans. Abuza umbuzo wokuthi kathi yenzani i-African National Congress, i-ANC, isebenzisa igama layo, isisindo salo, le gama lelizwe laseSouth Africa ukusekela umbuso ophume ngokhetho lobugwelegwele lobumenemene. Ngakho njengama-politician labo abalalele ukuthi abantu bathini, abezwa ukuthi amahemhem athini, ngibone ngani mina bazahlonipha umbono we-Africa bahloniphe lo mbono wabantu baseZimbabwe. Kuzoba khona imehluko ekwenzeni kwe-South Africa, ngoba labo bayabona ukuthi izwe kazi lase-Africa jikelele i-SADC inyikinya ikhanda ngokuqhutshwa kwezinto lendaba zokhetho eZimbabwe, lendaba zombuso. Ngakho njengenhlanganiso layo eyazi politiki ethi ihlonipha abantu, kuzamele
kumele ihloniphe okwenziwa yiSADC njalo okuchiwo ngabantu baseZimbabwe. Ngaphandle nxa selizimisele ke lona ibandla lase le ANC ukuthi libandakaniswe lezanu PF lifaniswe lezanu PF phakathi kwezwekazi lase Africa. Okuyinto engingayiboni isenzeka lula lapho mnumzane. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo-ke ngumnumzana Jet Trompofu, ingcwethi yecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg. Inhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezigoqela amalunga ebandla eliphikisayo le-CCC, inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition le-Not My Name, lezinye zikhangelele ukuthi zizatshengisela lamhlanje ePretoria zikhonona ngokhetho oluqutshwe eZimbabwe mhlazi ku-23 Ncwabakazi lonyaka. Ekuhlaziyeni lolu daba, uDabo Kancube oweStudio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso yeSADC Citizens Democratic Society, njalo engumgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa, uMnumzana Trust Ndlovu.
Umvivo wethu omkhulu ikuthi impumela wekhetho lwaseZimbabwe. Ukhetho lwenziwe eZimbabwe aluhambanga kahle, alwenziwanga kahle. Ukhetho lwenziwe laphana lwenengcindezelo yethando yabantu nezifiso zabantu zacindezelwa. Njalo ne-report esathi iyakusho ukuthi ngesiNgisi phecelezi the elections were flawed. Kusho ukuthi ke ngaleyo ndlela ke uhulumeni okhona uzifakile, kusho ukuthi asiwurecognize lo mhulumeni. Sifuna ukuthi sibhekise khona kwaSADC lapho ukuthi SADC act on your report. Ayibhalwanga yi-clear report, ibhalwe yibo. They must do something. Akumelanga nje kuthuleke kanje. Kufana nokuthi umuntu utholakala ukuthi unecala lokudlengula noma utholakale anecala lokubulala, kuvele kuthulwe nje kanjalo. Akwenzeki.
Kulenhlanganiso ezithiyeneyo eSouth Africa nje ebe ziqoqa ukutshengisela, sibone enye eyayifuna ukuthi itshengisele ekuqaleni kwanalinyanga eMessina, kodwa yayaliswa. Sabona be-Progressive Zimbabweans in South Africa labo besithi bazatshengisela mhla ka-26 October. Kungani kungeneliseka ukuthi inhlanganiso zonke nje zibambane zitshengisele zindawonye?
Hayi ke angithi njengokwazi ukuthi thina yithi ke abe opposition si-political party. Lawa okhuluma ngabo noma ke sisebenza sonke sibaxhaxhasa, sisebenza sizwana ngemgomo mhlawumbe nenhloso nenjongo, kodwa ke ngabantu esiwabiza ukuthi ama-social movements, ngabantu abareactayo kwinto eyenzekile eZimbabwe, abafuqwa ukuthi manje bazondile yazi baphatheke kubi ngaloko kwenzakalayo. Njalo asikwazi ukubalela ukuthi labo bagijime ngendlela yabo abagijima ngayo. Thina siyabaseka. Angazi ukuthi wabona yini ukuthi Progressive Zimbabwe ngaba ngangikhona lami uma baya Eastgate Consulate, nayo le bathi era ngangikhona uma baya embassy. Njalo ke uma kuthiwa kumele njengoba bafuna ukuya kuphi Bed Bridge, siyabaseka njalo nathi siyabacela ukuthi basiseke sisebenzisane njengenhlanganiso zaseZimbabwe.
Kuthi selizaqhubekela phambili litshengisela ngolwesibili, abantu bayabengekho emsebenzini na?
Hayi, abantu bazobekhona emsebenzini bona labo esizobathola, ngoba phela asikwazi ukuziyenzela lathi. Kube kuya ngathi sivele sithanda ukuthi kube Saturday ngomgqibelo, kodwa ke ngeke kusayenzeka lokho. So sizozama ukuthi nathi sigqugquzele abantu, simobilize impela nje babekhona.
Lo-ke ngumnumzana Trust Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yeSADC Citizens Democratic Society, njalo engumgcini sihlalo webandla eliphikisayo le-CCC kwele South Africa, obexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg khonale e-South Africa. Uhulumende uthi abamabhizimusi amancane kumele bengesabeli kachana ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe, besamukela elemelika kuphela. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kwethulwe ngumphathi ntambo obona ngezamafekithali unkosikazi Sithembiso Nyoni ngemva kokwethekelela osomabhizimusi amancane laphakathi athengisa ukudla lokunye aseHarare.
Kodwa kulabanye abangathathi imali yeZimbabwe, abathathi imali iUS dollar kuphela. Manje lapha besenze njalo ukuthi abantu beZimbabwe abasebenzisa iZimbabwe dollar sebezathenga ngayo.
Ngemva kokuvakatshela lawo mabhizimusi, unkosikazi Nyoni utshele intatheli izindaba ukuthi kuningi okumele kwenziwe ngosomabhizimusi asachathulayo ekulandelweni kwemithetho yelizwe.
Esesikutholile-ke ukuthi abanye bakhona sibe bakuleli lizwe. Okunye sikubonileyo ukuthi abanye bathengisa ukudla okunjengethukela, okunjengeflower, kodwa bakufake phansi emhlabathini okungavunyelwayo.
Ekhuluma leStudio 7 othengisa impahla kobulawayo, unkosikazi Winnie Moyo uthi isifiso sokusebenzisa imali yakuleli ulaso kodwa kungachabalalisa ibhizimusi lakhe.
Ngilendlela zami engizama ngazo ukuthi ngiphile ngazo kubhizimusi yami, nisebenzisa imali esiyibiza yona ukuthi yiforex. Iforex leyi ngiyayisebenzisa ukuthenga lokuthengisa impahla zami, ngoba imali yethu esiyisebenzisayo leyi eZimbabwe yona ihlezi iphela amandla nsuku zonke. Ukwenza khona kube nzima ukuthi ngihode istaff sami kumbe ngithengise lama-customer ami, ngoba kusho ukuthi lamalanga ngiyabe ngitshintsha ama-price.
Umqondisi wekhomishini emele abathengi e-Consumer Protection Commission, uMnumzana Zororai Muranda, uthi kunganceda abathengi nxa izitolo ezincane lezi zingavuma ukusebenzisa imali yakuleli eholwa ngabanengi. Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe njalo efundisa ekholishini le-National University of Science and Technology, NUST, uMnumzana Stevenson Dlamini, uthi imali yakuleli ayiqinanga okokusebenziseka.
Edabeni lokusetshenziswa kwemali yakithi kuphela, umabhizinesi njengamatshashoni akubambeki. Mani ngoba laba bantu impahla yabo abayitholi khonapha elizweni lakithi, bayithola kwamanye amazwe, bayithatha elizweni lase-South Africa. Okuthi ukuthi nxa befuna kuze banele sikuyawoda, kumele bathengise ngemali yona le abathenga ngayo khonayo. Akufani lamanye amabhizinisi amakhulu alamathoba okuthola imali yamanye amazwe ku-auction. Imali abayitholayo yona le abathengisa ngayo ukuze bayewoda ngayo.
Kukhanya kulokwehlukana kwemibono kuhulumende, ngoba ugatsha lwezomnotho luchayela ihlombe abamabhizimusi asakhulayo, kodwa ibhanga elikhulu lelizwe lisithi lawo mabhizimusi afuna ukuhlolisiswa ngoba engabe esebenza okuphambana lemithetho yelizwe. Kodwa unkosikazi Nyoni namuhla uthembise ukuthi uhulumende uzasebenza gadalala ukuthi ephathise amabhizimusi asachathulayo lawa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Siyabonga Tobias. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi osanda kukhethwa ukuba ngumkhokheli wenhlanganiso yenguqu iZifa uYvonne Mabika Manwa usekhuthazwe ukuba engavumeli ezombusazwe zingena emdlalweni wenguqu. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi wayengunozinti weqembu leDynamos uGift Muzadzi ubuchiwe ngemva kokutholakala kwezihlahla zensango engadini yakhe. UMuzadzi uhlawuliswe imali engamadola eZimbabwe yazinkulungwane ezingamachumi amahlanu, i-50,000 Zimbabwe dollars. Uma manje sengidedela imuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kadanisa kakhulu ukuzwa abantu beZimbabwe sebethemba abantu abasangene umqondo njengoSengezo Tshabangu. USengezo Tshabangu noma ekhuluma uyamuzwa ukuthi azikasaphilanga kahle, ngoba angeke ethi yena akaripoti kupresident ungusecretary general. Yiphi ipolitics ayikhuluma uSengezo Tshabangu ngaphandle kokuthi uyifazi uthengwe izandla uyi-CIO? Ngoba siyamuzwa ukhuluma into engekho nje amaphungu. Even kuzana uPF kwalapho abasebenzela khona, angeke evuke ezibeke ukuba ngusecretary general ethi kasaripoti kumnangako, ngoba bengamuzwa ukudla namakhasi kuzaliphi uyasidakelwa nje kahle kahle usengezo chabanga ukuthi kusile amazibabho onke jikile abantu bethu kusike kumele bembone usengezo chabanga uthengwe izane ndiyagula emqondweni ende mayikhothi bazodliwa amazibabho esobe indaba lebeyithathe befake ezandleni zabo bezikhulule bona ngoba ngiyeke thina sivume ukuthi umuntu esingamazi siyebuye evuke ezithi niyo sengupresident phela usengezo chabanga lapha uzama ukutshela amazibabho nini ngesengupresident weparty noma ngasa report kupresident wetrikusike futhi yena ngiyo sengupresident so abantu bezimameli bethi cha ngiyeke sibuswe luhlanya thina siyabonga
ngiyabingelela nami ngostudio 7 ngiyabingelela indaba kaphugeni le ikuthi abanye abantu babebona ngaminye indlela ubona ukuthi sithini but indlela uphugeni akhuluma ngayo iyabambeka njalo iyazwisiseka ngoba uma uthe kukhanyela umuntu esintini angeke kwenza ukuthi kuvele umuntu emashonaland abuye athathe umbuso abusa abantu besindebeleni bona besendaweni yabesindebeleni awungathe kukhanyela khona ukhulu nanxa ma singathi sibhugeni urong kodwa siyabe sisenza into esegcekeni ngoba indawo leyi ibulawayo ngemandebeleni ayibuswe ngamandebeleni uChamisa akakwazi ukuthi angathatha umuntu wakhe bamfake esindebeleni anti kakhokhele abantu besindebele yena akakhokheli njengopresident ukuphelele khonapho then amanye ezinye izindawo zibuswe ngabanikazi bendawo hayi yena afake labo abafunayo bebeyisihlobo noma abangani wakhe
ngiyalibingelela bantu bakastudio 7 hhayi mina ngikhuluma ngendaba eyenzakala kobulawayo ibulawayo kayila manzi ibulawayo amanzi siwakhaya emgwaqweni kuyageleza yikho lapho abantu abakha khona amanzi esithola khona amanzi ubuhlungu bangakhona cela lina bantu bakastudio 7 like lisincedise lapho engeke ngasinika amanye amacebanga awokuthi lathi singaba le voice engafika ku-city council ngoba u-city council uthumezela izincwadi zamanzi ezesabekayo ezindlini khona amanzi engekho amanzi ekhiwe esaradi kunjenje njengoba izulu linile abantu bakha amanzi agcwele ingcekeza yonke ngoba ibulawayo igcwele amaphampa yonke indawo uyabe ungasakwazi ukuthi abantu bazaphila kumbe abantu bazawa engcekeza eyenzakalayo sibe sesizuza ukuthi kathi lezi ncwadi ezingena ezindlini ezamanzi amabhili amanzi ngawani ngoba amanzi ngawakho ezindlini
yes bingelele kustudio 7 ye hayi siyayizwa indaba kunye uFelix Magalela Mapaspanda othinana into eyenziwa ngusengezo Shabangu local panipugeni iphambene hayi nasiyibona into eqondileyo kakhulu ukuthi abantu labantu kabazibuse endaweni zabo kuliqiniso ungazuye kuphi umhlaba uzathola abantu labantu bezibusa ezigabeni zabo soze uthole umuntu wakwenye iprovinsi ezobusa enye iprovinsi kayenzeki lokhu ama-councillors lama-MP vele kumele ukuthi abantu bamelwe ngabantu bakho leyo ndawo abantu bamasiko yaleyo ndawo abazi yonke ikhasha yaleyo ndawo so yena maseo opoza ubaba lo Magalela Mapaspanda ezo opoza into ekhunywa ngokhaliphani Phugeni lo sengezo Shabangu omqondisi moyo bonke laba bantu yabathuka uyabahlambaza ngoba kafuna ukuthi abantu basemathebuleni bezimele beke bephakame lawo beke beziphathe ezigabeni zabo ufuna ukuthi sizophathwa ngabantu bakho ezinye izizwe kusho ukuthi Magalela Mapaspanda kasiwa semathebuleni noma ngamathebuleni make sure ukuthi yakubonela ukuthi kuwrong ukuthi abantu bakho ezinye izigaba besuke bezokubuza kwezinye izigaba siyabonga
Mastudio 7 njalo badala njalo lavu ndenkinga ngalaba badala abazi-drive e-3PC lao kanti bazakakanjani abe-3PC beqedra bebehlukumeza abantu be-3PC uzathi uzithi ngakompofu ukuhlukumeza abantu bakompofu njani le nto leyenziwa umuntu ogula ekhanda laba badala bayazigulela amakhanda bayazi nje into abayenzayo bagula ngengqondo nje kuphela
Estudio 7 siyabingelela enkundleni enkulu kubasakazi kunyana kubalaleli siyayizwa mpela into kasengezo Chabanga lokhaliphani Phugeni yekurikhola amalunga e-CCC bathi bona babakhethwa ngabantu bafakwa yinkokheli so anyway siyakuzwa lapha bathi bona bafuna abantu abavele ebantwini abantu bangakhethela abantu ababakhokhelayo so umbuzo wami mina ulani kuthini sike sezwa laphana isikhathi kubalwa amavoti kunalo ndoda awayeyinipinga yayipinga uPrince Dube Sibanda samuzwe balelwa kakhulu ukuthi uthole amavoti angaka endaweni engawuthola amavoti angaka so umuntu onjalo uyarikholwa namhlanje kuthiwa kakhethwa ngabantu so sisuka singazi ukuthi la mavoti wayewabalelwa asazi noma mhlawumbe wayekhethelwe wayevotele ukuhwana ngasibantu asazi la so into esifuna ukuyibona manje sigadile ukuthi labo bona laba bathi bona babekhethwe ngabantu bazongena naye esikhundleni ngoba uKhaliphani Phugeni bake bambuza lo mbuzo njalo ukuthi laba babekhethwe ngabantu bona bazongena naye esikhundleni wangawuphendula lo mbuzo so sigade lapho sifuna ukubona ukuthi mangi impela ngempela kuyikuthi basebenzele abantu basebenzele uZulu wonke balwela abantu bengasetshenziswa iZANU PF sifuna ukubona khona la ukuthi bona laba bathi bona babekhethwe ngabantu bazongena naye asifuni kuzofuthi lezo ndawo sikuke sizithethwe izani futhi
kathesi ungakhangela khonapha badala sithwele nzima siyasebenza imali zangukhona amakhiwa awasibhekupheyi emamayini awahambisi izimali zethu zama-benefits nezamapensheni kwa-MIPF wonke nje akula bani olandelelayo itaxi yangikhona ikhwelile siphezulu uthola umuntu edidakthela u-75 ipheyi itaxi ngibani ozabe uhlamulela thina zimbabwe
tjo seven ngiyabingelela abalaleli labasakazi hhayi okwakithi kunzima bafowethu kunzima into ukudlala ezibhedlela kwelamithi abantwana bayagula khonapha emazweni asisayelatshwa kuthiwa kuyilanikini abanye phela babe bengalama-passport abantu khona la lo le passport engalaphemithi kasayelatshwa kade abasizweni ngani bakithi okuphukeni labochabangu laba izinto zabo lezi abazenzayo ngoba thina sizama ukuthi ngabe kuthiwa bakhuluma sobe sitshela ukuthi sokule mithi ezibhedlela lokhu esikwenzayo sikwenzele ukuthi singanxa sesikwenzile kube le mithi ezibhedlela kutholakale imisebenzi thina into esiyidinga sisadinga ukuthi iphathi lenkabani lenkabani esesikudinga ukuthi kube lo tshintsho abantu bethole imithi ezibhedlela belatshwe kuvuleka amathuba emisebenzi sike sisuke emazweni siyekele ukuthethiswa ngabanye abantu endaweni zabo siyacela lokhu esikucelayo bakithi kambe ngabe kuthi abayakwazi ukukhuluma indlela abakhuluma ngakhona anti ngabe sebesizamele ukuthi sikhulumela khona-ke la ngegugrawundi leyasiqede nabazali bethu ukuthi egugrawundi laba abantu abanabazali ababulawa egugrawundi lithini ngabo anti ngabe sesilayo impendulo yangikhona akele sidlulisele lowo mbiko kebabaphugeni lo baba uthabanga ukuthi sidlulisela khona-kale ngoba lokho okunye selukwezile kwalunga akele silungisele lokho kwegugrawundi yasiqedela abazali bethu ngoba labo lathi sisesendihlungwini siyabadinga lekhaya engangithwale ngobaba elenza izinto zenzakale
salubonani 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 studio seven studio seven hhayi sezwa sezwa izindaba lokho sizimamela bona lami bengicela ukubuza ukuthi okhaliphani phugeni nabosenzo chabango i-CCC icentile amasimu ukhaliphani phugeni nosenzo chabango bafika bengena kuphela sefuna ukulima phakathi bona hhayi into yakhona lenzima lami bengicela ukubuza ukuthi ngabe abe-CCC bona bakuvuma yini lokho kumbe bayenza njani ngoba kufanele ukuthi nalabo balwampela kubonakale ngoba lathi sisendaweni ese-South Africa siyazama ukuthi sitshengisele mpela ukuthi sibonise ukuthi asijabule.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo nxa likhuluma libone ukuthi lapho elikhona akulamsindo alikho emoteni lezwakala kahle ukuze senelise ukudlala imilayezo yenu. Siyabonga. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke sifike ke emaphethelweni ohlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ngambe umhlangano wesiphangiphangi womanyano weSADAG obukhangelelwe ukwenziwa lamhlanje kodwa wadluliselwa phambili uzaphuma lesisombululo na kungxaki yokhetho. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye phela indaba ntambama ngo 7:30.